Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Livuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngomvulo mhlazi ku 2 Ncwabakazi 2021 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, igciwane le coronavirus liqhubeka lihlasela abantu abaningi ngesiqubu, kodwa kulokho kulabanye abalokhu bengalandeli isiqondiso zabempila kahle.
Ezibilweni lokhu behamba ngobuningi babo ngoba bazizwa kungumkhuba wabo ukuthi angeke omunye wabhujelwa bona behlule ukuthi behambe bebona.
Ugatsha lwezemfundo lucubungula umphathisikolo sakoBulawayo owafaka umfanekiso wesitho sakhe kumakhalekhukhwini.
Kuyinto abantu abayibona bona ngaleso sikhathi ifanele bayenze ukuze uthando lwabo mhlawumbe ubudlelwano babo bunjani buqine.
Inhlanganiso ye-PIST igqiba ucwaningo olutshengisa ukuba abantu besigaba seMashonaland West bahlezi ngcono kulabezigaba zeMathebeleland.
Abantu bakhona sibili hayi bayakholisa benza irrigation ngapha ngakithi eMandebeleni akunalutho.
Zonke lezi ndaba lezinye lizo izwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Coronavirus liqhubeka lihlasela abantu ngesiqhubu, kulabanye abalokhu bengalandeli iziqondiso zabezempila kahle. Ugatsha lwezempila kahle luthi kulabantu abangamajumi amane lambili 42 ababulewe umkhuhlane we-COVID-19, kuthi abayinkulungwane eyodwa lamakhulu amathathu 1370 babanjwa igciwane le-coronavirus. Iningi lababanjwe leli gciwane ngabadabuka esigabeni seMidlands. Esigabeni seMathebeleland North abantu babikwa bebaningi ababanjwa leli gciwane, iningi lingelihlala emaphandleni lingalandeli imigoqo yabezempila kahle. Owake wamela isigaba seBinga edalela ePhalamende umnumzana Prince Dube Kosibanda ubhodabhode ngendawo eBinga ekhangela umumo. Siphoxelayo ukuze sizwe ukuthi uthole umumo wakhona unjani.
Nanzelele kakhulu ukuthi ama mask kungani abantu belokhu bengawaqoqi. Njalo nanzelele kakhulu ukuthi abantu especially ezitolo abantu belokhu behlangahlangana ngobunengi babo. I-social distancing kungani abayinanzeleli kangako. Nginanzelele njalo into engani iyandanisa ukuthi khona abantu ezililweni lokhu behamba ngobunengi babo ngoba bazizwa kungumkhuba wabo ukuthi angeke omunye wabhujelwa bona behlule ukuthi behambe bebona. Nginanzelele njalo ukuthi uhulumende akakhanyi kakhulu ukuthi ebefundisa abantu ngokuthi igciwane leli lilokhu likhona. Kodwa nginanzelele njalo ukuthi imizi eminingi abantu bayagula, abantu balele, abanye bayakwazi ukuthi balalo leli gciwane, abanye hatshi bengabe bengakwazi, kodwa ngithole eminye imizi isibisibili ivaliwe. Kodwa nginanzelele njalo ukuthi khona abantu bemakhaya ningi bahlatshiwe ama vaccination. Ikwezinye indawo kwamanye amawadi afana le wadi yeChunga, ngihambile ngathola ukuthi khona ama vaccines yo asewaphelayo, abantu bayavaccinatewa bevaccinatewa village lange village.
Yena uhulumende akula yini imizamo ayenzayo ukuphathisa abantu ukuthi balimuke leli gciwane?
Indaba yokulimuka ungani yiyo engibone angani iyashota kakhulu ngaphakathi na kweconstituency. Anzange ke ngihlangane leqembu likahulumende elikhanyayo kumbe liphuma ezibhedlela elitshengisa ukuthi khona abantu bahamba belimukiswa. Engunanzeleleyo kuphela mbone amapholisa yiwo akade ezama kwenye i-business center emanjolo Friday, mbona amapholisa enforcer ama regulations wona lawo awakhona, but ukubopha abantu ngokubona kwami kayisikho okungafundisa abantu.
Bona bakhona na eselizwile ukuthi bake ba balo mkhuhlane lo kumbe asebechiwe iwo umkhuhlane lo endaweni zakho ngapha ePinga?
Ngitholile Chris imizi njengoba ngichilo eyabivali umuzi wonke abantu belele, omunye ulele laphana, omunye ulele laphana, omunye ulele laphana. Abantu abagulayo bakhona, bakhona abagulayo bengakwazi ukuthi bagula iCovid yona leyo, but bese kusiba khona abanye abagulayo bekwazi ukuthi leyi iCovid esigulayo beyitho lobuhlungu bayo. Kodwa ke uhlupho ukuthi akukhanyangana ama testing kit awatholakali, anyila lapho ngengafika khona kwabalulu ukuthi ngizothiwa abantu bahambile ba test ukuthi betholakala ukuthi bala yini iCovid kumbe kabalayo. So akula ama testing kits. Ngenxa yalokho ngifike kwenye ward asoze ngiqambe ngoba kubhujiwe, ngithole ukuthi khona no kulondoda obhubhileyo kazange egule ube right, kupho ukuthi nje kulento engiyibonileyo lapha wasegula after 2 days wasedlula. So into engiyibonayo ukuthi kuthi ukuthi kukhona abantu abanenge abangabe bevulawa ngolomkhuhlane kodwa abantu bengakwazi ukuthi yilo umkhuhlane owabuleleyo.
Umnumzana Prince Dubeko Sibanda ngowake wamela isigaba seBinga edalele ePhalamende ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseBinga. Zemfundo lucubungula umphathisikolo sakobulawayo owafaka umfanekiso wesitho sakhe kumakhale khukhwini. Umphathi lo esingasoze simqambe ngegama ubikwa wathi ebona iphutha lakhe wasecitsha umfanekiso lo, kodwa inzwabethi zase zivele zawusabalalisa engcingweni zabantu. Isiphathamandla sogatsha lwezemfundo umnumzana Dawungana Ndoro ubikwa elandule imbiko kade isigcwele eyokuthi umama lo uzibulele. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo labesifazane eyezim imbokodo unkosazana Victress Mathuthu ukuze sizwe imbono yakhe ngodaba lokuthumelana imfanekiso abantu bengagqokanga.
Ngicabanga ukuthi isizathu esenza ukuthi kulezi nsuku zalamhlanje sibone izithombe zabantu abahambazi bengagqokanga sisihlangana lazo ezinkundleni zokuxhumana la kuphi kuphi, ayi sokuvame kakhulu sokubhafile. Njalo ngicabanga ukuthi akusiki ukuthi kudala abantu lapha abakwenzayo lokho ngani babe lawo amafoni lawa ayiwa athatha lezo zithombe babe ngeke bakwenze. Kusho ukuthi kudala sasingakuboni, kwakungabonakali nje abantu bethatha izithombe bengagqokanga ngoba zazingekho lezo zinto eziyizwe ezithatha lezo zithombe ziphinde zisabalalise. Kuba khona kwamafoni lokhu yikho sokwenza njalo nje zihlale zibonakala izithombe zabantu abahambazi sezigcwele ezinkundleni. Ngabe amafoni ayekhona kudala lakhona futhi ngiyakholwa ukuthi sasizozibona izithombe zabantu abahambazi zisabalala zigcwala indawo yonke. Zazingabonakali nje ngoba yayingekho indlela yokuthi zithathwe lezo zithombe ziphinde zisatshalaliswe. Angeke ngithi ubudala kwakukhona kumbe umthetho kumbe abantu bakudala babengakwenzi lokho. Ngicabanga ukuthi ngowambono babevele beza kwenza abantu ngabe amafoni ayekhona.
Khona kuze kwenzakale ukuthi umuntu athumele omunye wakhe umfanekiso wakhe enqunu kuyaba kubangelwa luthando yini?
Ingeyindlela yesimanje manje yokuthi abantu babonisane uthando. Singananzelela sibona ukuthi abantu kulezi nsuku balokuthi babe sebudlelaneni bothando, omunye useBotswana, omunye useZimbabwe kumbe omunye useSouth Africa. Abantu kodwa abanye abanjani basebudlelaneni. Uthola ukuthi ukuthumelana zona lezo izithombe zabo behambaze yikho mhlawumbe okubonisa uthando kibo njengezithandane ezingahlali zonke. Ukuthi umuntu hayi ma umuntu engithumele isithombe sakhe engagqokile mhlawumbe kuyangijabulisa mina njengoba ngingakwazi ukuthi ngimbone nsuku zonke umuntu lo ehlala kude. Njalo asingese sikuphike kuyindlela abantu bamanje asebebonisana ngakho ukuthandana loba abantu kwesinye isikhathi bebengasikuthi bahlalelana kude nakude behlalelana eduzani kodwa besebudlelwaneni sokuvamile ukuthi sikubona abantu bethatha izithombe lezo bezithumelana kuyindlela yabo yokubonisana uthando kunzima futhi lokuthi sithi sikugxeke sithi kuyinto embi ngoba kuyinto abantu abayibona bona ngaleso sikhathi ifanele bayenze ukuze uthando lwabo mhlawumbe ubudlelwane babo bunjani boqine noba nje khona lokho kule sami kwesinye isikhathi kusuka kube lemiphumela emibi okunjengokuthi abantu basithumelana izithombe kuthi mhlawumbe sehlukana lo thunyelwe izithombe ogcina izithombe zalo omunye abe sesiba lenhliziyo yebuhlungu athatha izithombe aziphanyeke ezinkundleni zokuxhumana zicine zifika lasebantu longamelanga ukuthi ngani zifika kibo zibe sezisabalala umhlaba wonke kumbe mhlawumbe ugcine lezo zithombe kumakhalekhukhwini umakhalekhukhwini lo alahleke kumbatshontshwe acine sezandleni zomuntu ozathima ethola leyo lo makhalekhukhwini avule athole izithombe ezinjalo umuntu avele nje athathe lezo zithombe la yazisabalalisa enkundleni zokuxhumana zicine futhi izithombe zalabo bantu zifike ezandleni emehlweni abantu akungamelanga ukuthi ngani bayazibona
lo ngunkosazana Victress Mathuthu umkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo labesifazane eZim Imbokodo ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Inhlanganiso elwela ilungelo likaZulu ePIST igcibe ucwaningo esigabeni seMashonaland Central lapho kade iqathanisa umumo sesigabeni seMashonaland Central lezigaba zeMathebeleland. Umkhokheli walinhlanganiso mnumzana Felix Magalela Mafasibanda wesesigabeni lesi okwenyanga yonke ecubungula okwenzakalayo. Sixoxe laye ukuze sizwe adibane lakho.
Ngapha emaNdebeleni ngenza isempu yelupane legwanda, ngaye eMashonaland ngenza ibhindula leMount Darwin. Into engizibonile ethe ngizidinga ethe ngifuna ukubona ukuthi imfundo yangikhona iyahambelana yini, ezempilo ziyahambelana yini, imigwaqo yakhona injani, amanzi akhona anjani, umhlabathi bawusebenzisa njani, lokunye ngithi ngama-general issues njenge-political intimidation indawo lesi.
Kwezombusazwe kuyini okubonileyo?
Hayo kokuqala ukuthi i-political intimidation kwethuselana hayi kuyafanana laphana nalaphana kodwa emaNdebeleni kunzima ngoba basebenzisa igukura hundi i-genocide ngale emaShonaland izinduna hayi ziphethe konke ongafuni ukulandela izana uyaqothwa ngamafitshane. Amanzi sibone ukuthi emaShonaland amanzi manengi amadamu lamaboreholes abantu bakhona sibili hayi bayakholisa benza irrigation ngapha ngakithi emaNdebeleni akunalutho bantu bokwethu. Ngibonile njalo ukuthi izikolo ezeMashonaland zingcono ukwakhiwa njalo ziningi ziseduze ngapha ngakithi lokho eziningi zathiwa nguSmith.
Ungasitshela ukuthi kwezempila kahle khona kumi njani?
Ikliniki lama hospitals ngibone kakhulu ukuthi ama clinics angapha emaNdebeleni ngabithwane okukutshengisa ukuthi hayi kulokuhamba phansi silwenze bakwethu. Ngabona njalo ukuthi izikolo zeprimary eMashonaland ziningi, izikolo zesecondary lama-colleges eMashonaland maningi kakhulu kuqathaniswa la ngapha komzilikazi. Ngabona njalo ukuthi izibhedlela zangale zinhle ziningi kodwa okufananayo ukuthi akula mithi lamanesi akhona awathabanga. Lezikolo zangkhona zihlangana kuphela ukuthi amateacher azondile ngalokho okuthiwa i-conditions of service le-remuneration konke kuyafanana. Kodwa into engiyibonileyo eqakathekileyo kakhulu ukuthi eMashonaland province abantwana abancazana engavele phuhle sebelamadoda kuyayanga lokupha okubugqili obuthize. Ngithe ngisengihlubungula sengifaka sibili i-conclusion ngabona ukuthi kule ratio sithi out of 10 eMashonaland indibane 7 esendebeleni ngapha 3 ratio yangkhona i 7-3 izinto zonke ezenziwa ngale ngenxa yokuthi irrigation ngapha emandebeleni akulamanzi ngale emashona bend kulamanzi abafunayo ama capital projects amadamu lemigwaqo emashona lendimini konke lokhu bahlabezulu hayi kusitshengisa ukuthi emashona lend bangcono kakhulu njalo bayakholisa ama food handouts lama imports lama inputs lokuthi bayaphiwa inhlanyelo le fertilizer ukudlula ngapha lokunye okuthiwa ngama social nets abantu bakhona bayancediswa kakhulu ngitsho lokudingelwa ama bursary ngitsho lenhlanyelo ngitsho lana siqedisa ukuthi bangcono ngakithi 70% thina sile 30% sifaka ku ratio i 3-7 konke lokhu mahlabezulu kusitshengisa ukuthi kulwenehluko omkhulu phakathi kwezizwe ezimbili.
Lo ke ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda, umkhokheli wenhlanganiso ye-Post Independent Survivors Trust kumbe PIST, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 laku 15460 kHz ku shortwave.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi izikliwe ezihlome ngehloka zihlasele iplazi leFox Farm kobulawayo zabalika le mali efika phose amakhulu amabili $180 le cellphone. Iphephandaba leThe Standard lilodaba lokuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa useleqhinga lokudlulisela phambili ukhetho. Leli phephandaba lithi leli qhinga liqale ngokupha inkokheli yamabandla akunhlanganiso yePollard izimoda. Iphephandaba lobulembu beinternet elezimlive.com lilodaba lokuthi umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga ukwele China ukuya kwelatshwa. Leli phephandaba lithi engakasuki kulonogada wakhe obanjwe igciwane le-coronavirus. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina abalaleli bethu umbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7 livuka njani libobala la wethu ama messages amadoda ngapha sifuna inhlanyelo ugahlompo sifuna uqalise ukulima ifertilizer konke kube kukhona lathi silime ngoba izulu lonyaka beliliningi so sifuna ukuthi ngomnyaka ozayo sithole isivuno esikhulu kakhulu minyelela bonke abangaziyo ngapha ngumethu ebhinga siyabonga libale liyami udyonyi izwe wojonga kona ngale ontungameli
ngiyalibingelela basukusakazi beStudio 7 nabalaleli bonke nje abathanda izindaba zeqiniso. Hayi lapha eZimbabwe silohlupho olukhulu kambe kusukisela ngo-1980 sibusa iZANU PF leyo engafunile ukuphuma esikhundleni ayenzi lutho lithi iZANU leyo ilizwe lifile ukufa nyanyanya ilizwe libolile leli akulanto eright akulanto ehambayo kuhamba ezikhwameni zabo kuphela yibo abasuthayo kuphela thina abahlali bezimbabwe sidubeka asikhulekeleni thinjele ngo-23 iZANU iphume ikitshabalale nje isibethi sengumoya sithwele nzima sithwele nzima sikhulekele konke le corona leyi iphele konke leZANU leyi iphele hayi ezimbabwe kubuhlungu she kulesihluko ezimbabwe siyahlupheka nyabo okhulumayo umanyathi usekhezi.
Ye kwestudio 7 ngomunye umlaleli westudio 7 engeke ngizitsho ibizo lami ngibulisa kwestudio 7 ngithi linjani. ngiyezwa lapha sokungani kukhulunywa ngento zokuvota ukuvotwa. Thina ngapha emaNdebeleni hayi siyavota nje kuphela ngoba sisaba. Ngeke siyekele ukuvota. Kodwa vele siyafana nje lomntwana ofelwe ngunina ofelwe nguyise. Imigwaqo ifile, izikolo zifile, izibhedlela zifile. Abantu bethu bafunda ulimi nje abangalwaziyo. Asisawazi kuphela ukuthi siphephela ngaphi, sesiphila nje kuphela.
Bantu bakaStudio 7 abasakazi bonke labalaleli okhulumayo uMthulane Henry endaweni yaseKhezi. Hayi, siyakhala bafowethu, siyakhala khala konye kanye bonke abantu baseZimbabwe. Ngibona uncindezelo lamakorona atholakala kubhasi yezupho eyogovernment lokhu ebulala abantu ngekorona ebagcwalisa beminyana waye ngabhakanga amakhumbi namateksi lawa amakhumbi lawa athwala loba abantu abangaki bengagcwali ikhumbi nokebhasi igcwalisa abantu nguyozibulalela abantu bethu lo phela. Hayi, siyakwazi ujayele lokhu kukwenza, so siyakhala nje ngoba vele kwadala ukukhala. Otherwise umuntu okumele simbambe nguye nalo ugovernment wethu onguye ongasuki nguye kahle oyenza into eziphuma endleleni ekuvikela abantu icorona kade nguye babulalayo. Hhayi, siyacela usizo mpela ukuthi abantu sibonisane nje abantu abadala sikwazi ukudlula kule nto, sikwazi ukubambana, sikwazi ukulwa lalawo mabhasi afakwayo abantu bengaqhali izinto. Siyabonga.
Studio 7 sanibonani ninjani nonke nabalaleli bayo. Abe ngisacela lapha nokuphawula ku Felix Magalela ukuthi hayi mdala vele ubulahlekile ku MDC lapho bakade ukukhona khona. Njengoba manje songathi mhlambe sibalekile wenze kahle wabaleka MDC. Siyakucela ke mdala amavoti uze la ku MRP. Ngabantu bakomthwakazi but angazi ukuthi nikwenziwa yini ukuthi nivotela amashot. Njengamanje utshamisa khona lapho njengoba ubalekile kanje, tshela abantu ke Magalela ukuthi ubalekiswe yini ku MDC Alliance. Angithi yazi ukuthi ubalekiswe yini Felix Magalela mama. Ubonile ukuthi kona utshamisa ngumuntu ongacabangiyo okwamanje ulwela ukuthi ulwela igama kunokuthi avule iparty elimthandayo limlandele. Kodwa ke kafuni kona lokho, ufuna ukuthi niyovotela lonke izano ezi MDC. Nizovotela izano ngoba iMDC iphethwe nguMonzora. So awutshamisa usebalahlekisile abantu bakankulunkulu and ngangibatshelile ngathi ngotshamisa lo so nijiye ehlathini kangelani-ke.
Sanibonani, sanibonani kustudio 7 okhuluma ngoJ Moyo. Ngajabula ma i-audio le ingafundwa izwakale labantu abasimeleyo ngale enkayi. Mna ngike ngibe lokuzibuza ukuthi kati inkayi ayilabantu yini abayimelayo yini ephalamende, ngoba indawo eziningi akulalutho thina esilubona sebelwenza ikakhulu le migwaqo lesikhala ngemigwaqo. Abanye abantu sebengafaka amabhizinesi sebebona ukuthi imigwaqo iyahambeka, kodwa kwamanje imigwaqo mayinjana sisuka kube nzima. So siyacela ukuthi abamele inkayi or amaphalamenti emaphalamenti ngale, siyacela ukubana like liphakamise inyawo. La mali sephalamenti lingahlali kuphela lidla imali lithi liright, indawo lingalungisi lutho. So siyacela ukuthi like lilungise into ebonakalayo.
Sanibonani Studio 7 linjani? Hayi, thina ngapha ekubi konkosikazi endaweni yasesijawugwe siyaphila. Bakithi ngithanda ukuphawula kancane mina kule nto engikhathazayo lapha kustudio 7. Nginanzelela ukuthi kakhulu amameseji eliwabalayo la ngawabantu abachothozayo labathethisayo. Kodwa abantu abalamaphoyinti abanye abangakehla abantu indlebe, hhayi aliwafuni. Loko yiko kokuqala ukuyangikhathaza. Ake lihlale phansi liwahluze khonapha amameseji okumele abalwe. Ngizathanda ukukhuluma ngendaba le ezalo le-MDC. Indaba yezalo le-MDC lokuhlupheka kwabantu konke lokho kukhulunywa bakithi akusoze kuphele. I-MDC ngumntana ezalo, lokho siyakwazi. Kodwa ukuze izanu ibe neutralize emandleni iphele amandla, uSibangilizwe nxa engangena endaweni zombuso ahlaba umkhosi, abantu bazakhumbula igama likayise, ibizo likayise. Ngiyalitshela izani, izanu iza kwenza into ezidintileyo. Izanu lokho ekwenzayo iza kugcina ngci, ngoba uNkomo wayelabasekeli abaningi ababesemashonaleni lalapha, futhi ulabasekeli abaningi. Ama-elections 2023 lawa asimvoteleni uSibangilizwe, zabona into ziyatshintsha ezimbabweni. Ngiyabonga.
Sanibonani, sanibonani basakazi bakaStudio 7 okhulumayo Henry Thulani eKezi yihayi lami ntimbe kumbono namhlanje basakazi baka Studio 7 labalaleli bonke sizwa pele COVID 19 eZimbabwe ibhahile mpela iningi kakhulu mina ngithi lobu government yethu ekhalisa abantu ukuze ukugcwala bayekela njani abantu kuba le COVID 19 ebagcwalise ezimotweni zabo ezimali
lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Siyacela abalaleli lingathumezi imbiko ethukayo kumbe ukuphehla inzondano. Siyabonga. Kwezemelika, uMongameli Joe Biden uthi usezathatha amanyathelo ukuthi uzulu welemelika wonke ahlatshwe ijekiseni ye-COVID-19. Lokhu kuza ngesikhathi inani lababanjwa igciwane le-coronavirus, ikakhulu umkhakha wegciwane leli othiwa i-Delta variant besiya beqonga amanani abo. UBiden uthe imigoqo le ibalisa ukubamba ngamandla izisebenzi zikahulumende ukuthi zihlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 ezingafuniyo zihlale zihlolwa mihla ngemihla ukuze kubonakale ukuthi azilagcikwane. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala kwele Melika, umnumzana Raphael Mthombeni, ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Kukhanya ngathi isitshaya sibili kakhulu okokuthi labo bebengakhangelelanga ukuthi kungaphinda kwenzakale ukuthi kube le lokuthi kugqokwe ama-mask njengalokho. Kodwa ke mbona ngathi nxa bebuyisela ama-mask balungile, ngoba okukhona lapha ukuthi kuyimhlobo yabantu ababili abakhona lapha, abahlabileyo ijekiseni labangahlabanga amajekiseni. So nxa bekhuluma bona babona ngathi labo abangahlabanga yibo abahlaselwa ngumkhuhlane kakhulu. Manje ke angithi nxa kunje njengoba mina lawo esikhona lapha ngangikwazi kumbe wena uhlabile kumbe awuhlabanga, njalo akulandlela ukuthi ungangibuza ukuthi usuhlatshiwe kumbe ngithi kuwe awukahlatshwa njengakhona lokho. So kuzima, so kuyabazimela ke ukuthi babone ukuthi bangenzani. Mina ngokubona kwami mbona ngathi balungile ukuthi baphinde babuyisele wona amamaski la, ngoba wona amamaski akhona wona lawo aphuma masinya, abantu sebefosela ukuthi hayi amamaski, hayi amamaski. Ngaba abantu bake bahlalahlala lawo enxenye ngawumkhuhlane wehla futhi kakhulu ukwedlula lokhu oyikho khona khathesi.
Lona igciwane le-coronavirus siyabona ukuthi bathi ungani seliqalisile njalo ukumemetheka. Ungathini wena nxa ukhangela amanombolo akhona lezi nsuku?
Amanombolo azwakala ngathi ayakhula, ikakhulu lapha kithi eTexas, ngoba eTexas kwaba yi-state lesiyana esingathi siyaphikisa ukuhlatshwa kwamajekiseni la, kwangathi kulalelwa lokho kwakukhulunywa ngaleso sikhathi ukuthi i-coronavirus le i-fake. So ke kwakhanya ukuthi amadorobha amancane, indawo ezisemaphandleni, emaplazini, ngaphi ngaphi bathatha khonoko, kwazahlatshwa kakhulu laba abasemadolobheni nasezindaweni lezi ezingathi ziyaphithizela. Yikho-ke ngaleyo ndlela bona bana abasala bengahlatshwanga, yikho lapho sokungathi kuyakhula khona izinamba zonezi ezikhona, ngoba abanye bakhona babengabakithi laba bamnyama ababesesabi i-vaccine le, ngoba amakhiwa la akabahlaba i-vaccine eyayingathi kayilunganga ngaphambili. So kabayithembi kakhulu i-vaccine, babona ngathi iza izaphinda futhi ibabulala. Kodwa ke okukhona ukuthi kuyakhanya ukuthi ivaccine le iyancedisa, iyavikela ukuthi abantu bangafi masinya kumbe babanjwe imikhuhlane wona lo we-COVID. Ungakhangela lokho kwazimuka abantu bahlatshwa, akuba ngcono kakhulu.
Umnumzana Rafael Mthombeni, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kweleMelika, ubexoxa ecingweni leStudio 7 esedolobheni leHouston eTexas. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje, esikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Igciwane le-coronavirus liqhubeka lihlasela abantu ngesiqubu, lanxa kulabanye abalokhu bengalandeli iziqondiso zabezempilakahle. Ugatsha lwezemfundo lucubungula umphathisikolo sakoBulawayo wafaka umfanekiso wesitho sakhe kumakhale khukwini. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.